o e indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingani tshona njani Zulu kandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 29 Hlangula 2018 ngu Chris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Esingakutsho ukuthi abantu babekwazi ukuthi njenge commission yithe esilamandla avela constitution ukuthi sigcine lawo maphepha ukuthi siphinde lawo maphepha.
I-commission ebona ngezokhetho eZEC isiqalisile umsebenzi wokudinda amaphepha okuvotisa ama-ballot papers loba nje kulokukhonona okuthile kwamabandla aphikisayo.
Sesiboshiwe silapha e-Central Police Station. Sibotshelwe ukudemonstrate peacefully ngo-TMI.
Kubotshwa amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party ayisikhombisa koBulawayo kanye labe izisebenzi zakoTM Hyper ngemva kokutshengisela.
Siyakwazi ukuthi uSolomon Mzuri wayelamandla kakhulu kuZANU-PF, lokho esithi kingmaker, njalo wayesesatsho. Yikho kwancediswa ukuthi uJoyce Mjuri akhwele amalele esikhundla kuhulumende. Umnangagwa nguye okwakukhangelelwe ukuthi angene, kodwa ngenxa kaSolomon lokho akusenzakalanga, kwangena uNkosikazi Mjuri.
Esigabeni sethu lapho esikhangela imbali yabancintisa kukhetho lwalonyaka esikhundleni sikamongameli welizwe, namhlanje siphatha impilo yomkhokheli webandla le-National People's Party, uNkosikazi Joyce Mujuru. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kubotshwe abantu abayisikhombisa koBulawayo abangamalunga ebandla leMthwakazi Republic Party kanye labanye ababeyisebenzi zakoTM Hyper ngemva kokutshengisela kulandela ukungaqatshwa kwezizalwane zesigabeni seMandebeleni lokuxotshwa kwezinye zesigaba salomhlubu lokuqatshwa abavela kwezinye izigaba. U-Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Bekuyisiphithiphithi ko-TM Hyper koBulawayo namhlanje ekutshengiseleni kwamalunga e-MRP kunye nezisebenzi esezamiswa umsebenzi laze lavala ivinkili. Ngemva kokutshengisela, amapholisa ahlomileyo abophe amalunga eMthwakazi Republic Party amane lababeyizisebenzi zakoTM Hyper ababili. Ababotshiweyo abe-MRP ngomnumzana Patton Xaba ozamela inkulumane kukhetho oluzayo. UTerence Mkhwananzi, uColin Mangena ozamela iNkayi North, lomxolisi Ncube umgcini sihlalo ohlangothi lwabatsha ozamela iPhumula ngemva kokutshaywa kabuhlungu ngamapholisa. USeji Ncube lo-Try Ndiweni ngezinye zezisebenzi ze-TM Hyper ezaxotshwa umsebenzi ezibotshiweyo zitshengisela. UXaba ulandisa ngokubotshwa kwabo.
Sesiboshiwe silapha e-Central Police Station. Sibotshelwe ukudemonstrate peacefully ngo-TM Hyper.
Umsekeli womkhokheli we-MRP, uNkosazana Praise Yangulube, uthi bazaqhubeka betshengisela kuze kulungiswe abakufunayo.
Ukubotshwa bengaboshwa kodwa sila continue nxa ukuthi umanager lowo engalungisanga indaba abantu laba baboqa baqotshwe emsebenzini, kumele ukuthi sicontinue siyidemonstrator.
Unobhala jikelele wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eye ibhethu likaZulu, umnumzana Mbuso Fuzwayo, usole isenzo samapolisa sokuhlasela abakade betshenyisela.
Kunosiza ukuthi abantu betshengisela ukungasudiseki phezu kwesenzo esibi esenziwa ngumanager wakuhayipa kuthi kungeza ama-victim. Inokuthi kona ngaba amaphonisa bangenela bebona ukuthi kuncedisana njani to address the problem.
Ukutshengisela lokhu kungene kusuku lwesibili lamhlanje. Ibandla le-MRP kunye nababe izisebenzi zako-TM Hyper basola iziphathamandla zaleli vinkili ngokuqhatha abantu abasuka kwezinye izigaba zelizwe bexotha abemandebeleni. Amavinkili ake avalwa kulandela ukubotshwa kwabantu kanye lokuphoselwa kwabo intuthu ehitshayo okuthiye abanengi belinyazwe kakubi yile intuthu kanye lokutshaywa kabuhlungu ngamapholisa ahlomileyo. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
I-Commission ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission isisungule umsebenzi wokudinda amaphepha okuvotisa ama-ballot papers loba nje kulokukhonona kwamabandla aphikisayo athi kawasuthiswa indlela lomsebenzi ophathwa ngayo ozathatha amaviki amathathu. Amaphepha la adindelwa kunkampani ye-Fidelity Printers. UGibson Bebe usethulela lolu daba.
Intatheli kazange zivunyelwe ukuyabona lawo maphepha edindwa, kodwa abamanye amabandla ezombusazwe akade ekhona avize ungajabuli ngokukhushwa kwalomsebenzi. Isiphathamandla sezekhi umnumzana Gqubani Moyo uthi amabandla aphikisayo kumele avume ukuthi izekhi yenza okusemandleni ayo ukuthi ukhetho lubaluleke.
I-production process printing aloko ke abantu nje besiyaboniswa ukuthi uhamba njani hatshi ukuthi babe sesiyahlala khonapho. Esingakutsho ukuthi abantu babekwazi ukuthi njenge-commission yite esilamandla avela constitution ukuthi sigcine lawo maphepha lokuthi siphinde lawo maphepha. Njalo nxa sikwenza khonoko sikwenza sithatha amandla ethu nbiafo abantu bakeZimbabwe sothatha i-constitution yelizwe. Alokho-ke sithi thina okunye ngumsebenzi wethu ukuthi sekuyenza ukwenzela ukuthi si-protect uzulu wonke.
Unobhala jikelele webandla le-NPF umnumzana Lloyd Sithole uthe lobanje bejabulela ukuthi izekhi banxusile ukuthi babone amaphepha okuvotisa edindwa bazahlolisisa ukuze babone ukuthi kakula sisosi esenzakalayo.
Lokanje sijabulela ukuthi khona izekhi sinxusile ukuthi at least sizobona ukuthi khona i-ballot paper leli liprintwa njani izinto ezinjalo. Kodwa ngisafuna ukuthi ngithande ukuthi ngiqwayisise ukuthi kusase-early kakhulu. I-ballot paper lizathatha 21 days ukuthi liprintwe. Kusase-early kakhulu ukuthi si-celebrate ukuthi khona i-process ife. Kuzomele ukuthi khona umuntu wonke kumbe sibe diligent ukwenzela ukuthi khona sibone kumbe simonitor i-process le ukuze kuyefika ekugcineni i-vote yomuntu isizwe.
Babuye bathi okunye okuqakathekileyo abazakuhlolisisa yikubona ukuthi umsebenzi wokhetho uzaphathwa njani ngelanga lokuvota. Ama-ballot papers la azasetshenziswa ukhetho lokudinga umongameli welizwe adindwa yikampani esebenza ngaphansi kwebhanga elikhulu lesizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe eye-Fidelity Printers, kuthi-ke awamakhansila azadindwa yikampani kahulumende eye-Print Floor. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bebe.
Yebo, 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 mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingaqhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave. Lingaqhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo 001 202 465 0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA. OAWELE.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uphendukile elizweni lamhla evela kwele Tanzania lapho kade ekhona okwamalanga amabili evakatshela usowakhe umongameli John Magufuli owamnxusayo. Umnangagwa utshele intatheli izindaba ukuthi umsekeli wakhe umnumzana Kembo Mohadi longcina isihlalo besifazane kubandla lezanu PF unkosikazi Opam Chinguri Kashiri basiwa kwele South Africa. Ukuya elatshwa amanxeba abawathola ngemva kokudubuka kwebhomba enkundleni yeWhite City ngempela sonto edluleyo. Umnangagwa ubikwa evakatshele abalimi abamhlophe abaxotshwa emaplazini abo eZimbabwe ngesikhathi sombuso kamongameli Mugabe. Uphinde wavakatshela enkambeni okwakuhlala khona abalweli benkululeko ngesikhathi sempi. Kesizwe amazwi kamnangagwa.
We stayed here. At that time, it was
Sahlala khonapha ngaleso sikhathi wakusike ekuqaleni komzabalazo wempi kazibuse. Ifrelimo yayiphambili kulathi le kwakuyinkamba yakuqala eBhagamoyo bengakayi eKhonkwa ngithemba kusempumalanga hathi kusedodoma kodwa waqala khonapha
Dodoma, center of the country.
Where is Dodoma? Dodoma, yeah, that's before they opened. They began here.
Lawo ke ngamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa eseTanzania. Ukuhlaziya uhambo lukamnangagwa sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala eTanzania umnumzana Mathula Lusinga onguye njalo oyimela ibandla leMTCT elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa enhlanganisweni ye-African Union.
Uhulumende walapha bamamukele kahle ufike bamlanda e-airport bamenzela ama-ceremonies wona lawo abawenzela abantu kodwa engakwaziyo ukuthi abantu bona abaseZimbabwe bamamukele kanjani.
E-airport uyamukelwe ngubani? Nguye yini uMagufuli ngokwakhe kumbuthumela abantu?
No, ubekhona e-airport but esingakwaziyo ukuthi inkulumo ebezikhulunywa ziyikhulunywe kanjani kodwa ke ngoba engikwaziyo ukuthi ube fike lapha wa-invite ama-embassies wonke ukuthi ahambe ayembona ekhulumela indaba yakhe yotshintsho lwakhe azama ukulwenza eZimbabwe wasebuya waphi yena kakhulu ekuqoqeleni kwendaba yakhe ubedinga ama-farmers asuka eZimbabwe ngesikhathi kuthatha umhlaba yibakade ebalandile kakhulu ukuthi abazama ukuthi babuyele ekhaya.
Ubona abaningi kakhulu yini abalimi abamhlophe ababaleke eZimbabwe baye khona ngapha eTanzania?
Baningi kakhulu njalo izimanga abazenzayo ziyabonakala. Amaplazi wabo asesuthise isizwe salapha indlela ebesingekho ngakhona 15 years ago.
Sizwa kuthiwa ubonane njalo lezizalwane zeZimbabwe ezikhona ngapho. Ziningi kakhulu yini izizalwane zeZimbabwe?
Zikhona eziningi izizalwane zakithi kodwa ke yizo zonezi abaningi abakudiaspora. Abanye bakhona bathathwa yilo lonodumo elokuthi sokulotshintsha ekhaya bahambele khonokho kuyambona. Kodwa ke esikuzwayo kakhulu ukuthi indaba zabalimi azisahambanga kahle ngendlela ngoba ube ngumuntu ofike wenza kalukhuni wabuya wayenza khonokho kwenziwa ngumgabe ukusitshaya isifuba. Umuntu okhulume kakhulu nguye oweministry ya agriculture uPerence Shiri ekhuluma kakhulu hayi ngokuthi izinto zobulimisi zihamba kanjani ekhaya kodwa ke eqakathekisa yena umnumzana uMnangagwa emtshaya isifuba ukudlula lokhu okuyikho ama-farmers akade funa ukukuzwa.
Alo ke ngumnumzana Mathula Lusinga isizalwane seZimbabwe esihlala eTanzania onguye njalo omela ibandla le-MTCT ekhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa enhlanganisweni ye-African Union. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Dar es Salaam kwele Tanzania. Live Talk lamuhla sikhangela ukuqala kokudindwa kwamaphepha okuvotisa ama ballot papers lapho okunxuswe amabandla ezombusazwe ukuthi azozibonela lokhu kusenziwa. Thumelani text message unombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Kwezamanye amazwe, uhulumende weMelika ubika ukuba idale lephalamende le-US Senate selisuthiseke ngokukhethwa kuka-ambassador designate Brian Nichols ukuyamela umongameli Donald Trump eZimbabwe. Lesi sibanga sokugcina sokuthi uNichols aqale umsebenzi sokusitsho ukuthi useza kuyaqala umsebenzi kweZimbabwe kusikhathana esilandelayo. Ngemva kokwethula ingwalo zakhe kuhulumende weZimbabwe. Abazi ngokwenzakalayo bathi uhulumende weMelika ufuna uNichols aqale umsebenzi phakathi kwenyanga kaNtulikazi ukuze ukhetho lweZimbabwe luthi lusenziwa abe sekhona elizweni. Abasakhulayo abangamajumi amathathu lasithupha abadabuka eZimbabwe abalubhekise kweMelika phakathi kwalinyanga ekaNhlangula phansi kohlelo olweMandela Washington Fellowship Program babikwa sebeqalile izifundo zabo lokwabelana ulwazi labanye babo abadabuka emazweni asezwekazi leAfrika. Unkosazana Candice Mbaita ovela koBulawayo uthi wamukelwe ngomusa ekolijini ele Rutgers University elisesigabeni eseNew Jersey. UCandice wenza izifundo zediagnostic radiographer okumsebenzi awenzayo eZimbabwe esebenzela ikakhulu emaphandleni ngezansi yemaNdebeleni. Direct from Washington, the voice of America. Enhlelweni zethu lapho esikhangela labo abazancintisa ukhetho lokudinga umongameli mhlakantulikazi 30 lamhla sikhangela umkhokheli webandla eliphikisayo ele National People's Party NPP unkosikazi Joyce Mjuru, yena owaxotshwa ebandleni elibusayo lezanu PF ngesikhathi engumsekeli kamongameli. Okuningi asikuzweni kuMartin Ngwenya weStudio 7.
Unkosikazi Joyce Mjuru wayesaziwa empini yokulwela inkululeko ngelokuthi Teurai Roka uzelwe esabelweni seMount Darwin mhlazi ku-15 Mabasa 1955. Umjuru walandela iningi ngesikhathi sempi, waquma umncele wangena kweleZambia eleminyaka elithumi lasithiyagalombili. Ngesikhathi esegangeni encedisa ekulweni impi yenkululeko, ngomnyaka 1975 wayesekhethwe ukuthi akhokhele amaqembu abalwela impi efundisa abanye ngezobutho kanye lezombusazwe. Kwathesele minyaka engamachumi amabili lane, Mjuru nguye wayesengumkhokheli wenkamba yeChimoyi Military and Refugee Camp eMozambique. Waphakama waya yenziwa omunye wabakhokheli abesifazane kugcwele lalisilwa ngaphansi kwebandla leZanu PF eleZanla Forces. Ngomnyaka ka-1977 Mjuru wachata lomkakhe uMuyi umnumzana Solomon Mjuru, yena wayengomunye wamakhomanda aweZanla. Umnumzana Mjuru wayehlonitshwa kakhulu phakathi kweZanla, wasezwa ngegama elithi Rex Nongo empini. Ngomnyaka achata ngawo, unkosikazi Mjuru wakhethwa ukuthi abe lilunga lekomiti laphezulu lebandla leZanu PF. Unkosikazi Mjuru wazithwala esempini lapho inkamba yabo yahlaselwa khona, kwathi ngemva kwamalanga amabili wakhululeka. Kwathi iZimbabwe thatha uzibuse ngomnyaka 1980, Mjuru waba ngomunye wabaphiwa isikhundla sokuba umphathi ntambo wezemidlalo esiba nguye omncinyane kuzo zonke iziphathamandla zikahulumende ngaleso sikhathi. Iningi lizamkhumbula ngesikhathi umphathi ntambo wezendlela zokukhulumisana i-telecommunications esala ukunikeza umnumzana Strive Masiva imvumo yokuthi aqale inkampani yakhe kamakhalekhukhwini eye-Econet. Njalo wagcina ethuka wayengumsekeli kamongameli uDokotela Joshua Nkomo, yena wayesekela uMasiwa ukuthi aphiwe imvumo yokuvula inkampani yakhe. Kwathi ngemva kokubhubha kwamsekeli kamongameli uMzana Simon Mzenda ngo-2004, ibizo likaMjuru lafakwa phambili ukuthi abe ngowesifazane wakuqala ukuthatha lesi sikhundla. Amandla kamkakhe uSolomon Mjuru, njengoba kuthiwa ngocubungulo zombusazwe uMnumzana Edwin Dube, abikwafaka umfutho owayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe, wavuma ukuthi unkosikazi Mjuru abe ngumsekeli wakhe.
Siyakwazi ukuthi uSolomon Mjuru wayelamandla kakhulu kuZANU-PF, lokho esethi kingmaker, njalo wayesesatsho. Yikho kwancediswa ukuthi uJoyce Mjuru akhwele amalela esikhundla kuhulumende. UMnangagwa nguye kwakukhangelelwe ukuthi angene, kodwa ngenxa kaSolomon lokho akusenzakalanga, kwangena unkosikazi Mjuru.
UMjuru wagcotshwa uba umsekeli kamongameli mhlazi ku-6 Mpalakazi 2004. Kodwa ukulwisana kwaqhubekela phambili phakathi kweZANU-PF kulwelwa ukuthi ngubani ozathatha isikhundla sikaMgabe uma echiya. Kwaqala ukuba lamaxhuku ahlukeneyo, abanye befuna uMjuru, kanti ngakwelinye icele kwakulo MnangaKwa.
Siyakhumbula ukuthi kuke kwaba lokudonselana kakhulu kuZANU, abanye bekhandele ukuthi mbani ozathatha isikhundla sikaMgabe. Nkosikazi Mjuru wayeqamele kakhulu kumkakhe ngoba wayelelizwe elilalelwayo kakhulu kuZANU. Ngakho noma nje unkosikazi Mjuru wayehamba phambili, umkakhe nguye wayebonwa njengomaqhuzu.
UMjuru wayekhanya ehamba phambili elosekelo ebantwini abaningi ukuthi abe nguye ozathatha isikhundla sikaMgabe uma ephuma. Kodwa izinto zaguquka ngokuphazima kweso kwangena unkosikazi Grace Mgabe esitikini, noma nje wazama ukuthi yena kalamlandu.
Vamugabe vanzwa kuti pane zvauri kuita.
Unkosikazi Grace Mgabe waitele abantu kubi ngami. Mina ngabuza ukuthi kanti lokhu kuzasinceda ngani, ngoba kayisilo qiniso okwakukhulunywa.
Lokhu kwahle kwaba mgceke ukuthi uMjuru waseqala ukuphelelwa ngamanzi. Kwaba njalo nje ke kwakhitshwa esikhundleni sokwamsekeli mhlazi ku-8 Mpalakazi 2014, kwathi ngoMabasa 2015 waqotshwa kubandla leZANU-PF esethiswa icala lokuzama ukugenqula uMongameli Mgabe. Njengomuntu wayelokhu elamadlabuzane njalo lesifiso sokuqhubela phambili kwezombusazwe, uMjuru wabona kungcono ukubumba ibandla lakhe eliZimbabwe People First, ZPF, okwakuqala empilweni yakhe ezithola ekubandla eliphikisayo. Ningomathi Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngisabron kwele Botswana.
Kwezemidlalo, isikolo seMpophoma yiso esizamela idolobho lakoBulawayo kumncintiswano walonyaka oyinguqu weCopa Coca-Cola ozaqhutshelwa eNkabazwe ngenyanga ezayo ngemva kokunqoba kumidlalo equtshelwe esikolo seGifford namhla emini. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji ubekhona le wasiphala ludaba ngokugcweleyo.
Amaqembu abafana lamankazana abaleminyaka engaphansi kwelishumi lanhlanu abethe gwaqa isikolo seGifford lapho bekuqhutshelwa khona umncintiswano wokudinga amaqembu azamela idolobho lakoBulawayo kumncintiswano welizwe lonke ozaqhutshelwa edolobheni leZishabane ngenyanga ezayo. Lawo amaqembu adlale ukuthiwa yi-round robin, okutsho ukuba iqembu lonke belikhona lidlalela wonke amanye aphatheke kulimidlalo. Kwase kusithi amaqembu amele isikolo seMpophoma kumncintiswano wabafana lakumncintiswano wamankazana yiwo aphumelele ukuyamela oBulawayo ngoba inqobe kuyo yonke imidlalo emihlanu ayidlalileyo. Inhlelo ezifanayo beziqhutshwa njalo emadolobheni atshiyeneyo akwele Zimbabwe, njalo idolobho laseHarare lizamelwa liqembu lePrince Edward ukucelela abafana kuthi ukucelela amankazana lizamelwa ngeleVainona, okuyiwo anqobe kumidlalo eqhutshelwe esikolo seLord Malvin. Ikanti isikolo seMtshabezi yiso esizamela isigaba seMathebeleni South ngemva kokunqoba kumidlalo eqhutshelwe esikolo seColin Bone. Enkabazwe isikolo seGuinea Fowl yiso esinqobe ukucelela abafana kuthi eseGari yiso esinqobe ukucelela amankazana. Imidlalo yokudinga intshantshu zelizwe lonke izaqhutshelwa edolobheni leZishabane mhlazili 12 kusiya mhlazili 14 kunyanga kaNhlangula. Sikhangele imidlalo yenguqu yokudinga intshantshu zemhlaba eqhutshelwa elizweni laseRussia. Umncintiswano wezwe zomhlaba uqhubekela phambili kusasa kungela qembu elimele izwekazi laseAfrika, okuyinto intatheli zindaba yezemidlalo uNeshi Mkokwera athi iyisibonelo sokuba kukhona okungenziwa kuhle kuzwekazi kwezemidlalo.
Amaqembu e-Afrika ngokubona kwami ayenzanga kuhle ku-World Cup le elokhu izenzakala elizweni laseRussia. Ngibona ngani amalungiselelo angikhona mhlawumbe bayabengawenzanga kuhle. Abadlali kuhle ikakhulu imidlalo yokuqala, besuke sebefuna ukujijumezela emidlalweni ephambili okwenza kube nzima.
kusasa ngomgqibelo iqembu leFrance lizadibana lile Argentina, kuthi eleUruguay lizadlala lile Portugal. Ngensonto iqembu leSpain lizadlala lile Russia, kuthi eleCroatia lizadibana lile Denmark. Ngomvulo iqembu leBrazil lizadlala lile Mexico, kuthi eleBelgium lizancikilana lile Japan. NgolweSibili iqembu leSweden lizadlala lile Switzerland, kuthi eleColombia lizadibana lile England. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanjini.
Woza Woza Friday, kuhlelo Woza Friday lamhlanje silomhlabeleli wengoma zokholo uFaitas Sibanda ehamba leqembu lakhe le Ofakazi Gospel Group. Okunengi asikuzweni kuNtungameli Nkomo.
Lidlala delika Faitas Sibanda elesithupha njalo njengabafundi baka Jesu lilengoma ezilichumi lambili. Ngokutsho kwakhe uvela kude mpela umhlabeleli.
Umculo kuyiminyaka eminingi kakhulu ngiwuqalile, osengize ngikhohle nanokuthi ngingathi ngiwuqale ngawuphi umnyaka, ngenxa yokuthi ngiwuqale ngisesikolweni. Ekuqaleni bengidlala amadrama, nanjalo ngibuye ngicule umculo wembube. Kusho ukuthi ngakhula nje kanjalo, kanti nasekhaya nje kuyinto nje esiphila ngayo.
Lanxa ehlabela ekwele South Africa, uFaitas uzalelwe ePlumtree esigabeni seMpandeni, wakhulela esontweni, yikho nje ehamba ngonyawo lwegospel.
Manje kuyisifiso sami sokuthi abantu bonke nga uNkulunkulu bemkhonze, ngenxa yokuthi okumanje esikhathini esiphila kiso abantu balibele ngoNkulunkulu ngenxa yokuthi into zomhlaba zimnandi. Manje kwangenza ukuthi ngikwazi ukuthi ngizame ukuthi ngidlulise imiyalezo manje ngokurekhoda manje amadlalade wengoma zokholo, manje ukuthi abantu bekhona ukuthi nalama abezidlala kube nalapha ezibathinta khona.
Ingoma ezikuleli dlalade zigoqela le ethi Isixuku. Ulale njalo esiTswana kumbe esiSuthu ethi Kisepile Morena. Mamedi ke tsepile morena a ke se hore wena o tsepile ma.
Siyabonga Ntungameli, isikhathi sesingasavumi singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye indaba ebesilazo. Ikhomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission isiqalile umsebenzi wokudinda amaphepha okuvotisa ama-ballot papers loba nje kulokukhonona okuthile kwamabandla aphikisayo. Kubotshwe amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party abayisikhombisa koBulawayo kanye lababe izisebenzi zako-TM Pick and Pay ngemva kokutshengisela. Silugqiba ke lapha kuhlelo lwethu lalamhlanje, igama nguChris Gande lilayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.